Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 kwesinye isikolo njalo kweZimbabwe. Inhlangothi zikahulumende zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abadelekelwe ngumgodi bedinga igolide. Lokhu kuxokozela kukhetho lweMelika.
Into enhle ne-America nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi kudumbane obusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantwana besikolo abangamathumi amabili sebehlolwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School duzane ledolobho leGweru. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abezempilakahle sebefake ikilinika kuleyo ndawo bavalela abantwana laba ukuba bengayibona abazali babo. Lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakobulawayo leMatopo Mission. Izikolo zavulwa ngompandula kulandela ukuvalwa kwazo ngombimbitho nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. KweleZimbabwe, abezempilakahle babika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 9822 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili lengxenye 8472 sebephephe kumkhuhlane weCOVID-19. Abafika phose amakhulu amabili sebabhubha. Inhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abawele inhlabathi lamatshe emgodini weRain Mine eBindura ngeviki ephelileyo. Abantu laba bangena emgodini lo bedinga igolide abalithengisela abazisebenzela bodwa, hathi le nkampani kahulumende eFidelity Printers and Refineries. Ukuhlengwa kwabo kwenziwa ngesikhathi kusanda kwenzakala okufanayo esigodini okudilike umduli womgodi kwabhubha abantu abayisithupha. Kwehlule ukuba abantu laba bakhithwe emgodini lo okuthiwa ngokankosikazi Sakhile Ndlovu. Asenelisanga ukukhuluma loMandlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekuZibra sebedinga imali yokunceda abazali babo abathi bahlupheka okumangalisayo. Umnumzana Mpho Ncube, omunye wabakhokela uhlelo lolu, uthi bazama ukunceda ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokunye ungenza abazali babo bathuthuke.
Okusenze ukuthi sibumbe inhlanganiso yabantwana izizalwa zabalabo abalwela inkululeko yeZimbabwe bekuhlangothi lweZibra neZap, ukuthi sibonile lapha eminyakeni eminingi la ukuthi abanengi babadala bethu bayahlupheka, bayagula abanye manje, abanye bayahlupheka, abanye banezifo ezengqondo esingathi phecelezi mental health issues, gabana zindlela zokuthi bathole usizo. So thina njengabantu abantwana babo sithe ngeke sibakhangele nje kuphela abadala behlupheka, bona bazinikela kangaka ekukhululeni ilizwe lethu iZimbabwe lona esesilikholisa namhlanje thina njengabantwana.
Singathi ke kuyini olikwenzayo ungasitshela nje amafutshane?
Inhlanganiso yethu ibheke ingatsha ezimbili. Olokuqala ngolwe welfare, inhlalakahle yabadala bethu labo. And kulolu hlelo sisanda kuphawula i-campaign yokuthola izimali zokuthi sibancede ngama-food hamper. Njengoba siya kukhisimusi kunjenje, so sithe thina kungcono sibanjani siqoqe izimali from abantu abasisekelayo kule ama-food hamper esizawanikeza abadala laba ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. So yiyo i-welfare side leyo. Bese kusiba lezomnotho, economic side, ukuthi njengabantwana bamaqhawe lawa sizafuna ukuthi singene kwezomnotho sibumbe inotho.
Yes, siyakuzwa sibili kakhulu. So ke abangafisa ukuthi befaka bakufakayo kumele benzeni?
Right, yeah. So sine GoFund campaign ikhona iGoFund me campaign. Iyabhoda iyasabalala ku-social media nakumaphephandaba sifafazile sayifaka lapho nxa abantu bangabefuna bengangithinta mina banikeze i-link to i-GoFund kumbe labo abakwazi ukuya khona ku-GoFund ungafika usetshe uthi nje Zipra Veterans Xmas hamper iyophuma ubusulandile ucofe nje ulandile nje abantu basinike lokho abangasinika khona even nje yazi awukhathaleki ukuthi incane kungakanani uyazi nxa sihlangene sibaningi siphosela enkonxeni ibaningi imali yakho nxa sesiyibutha iyenceda abadala bethu abasimelayo uyazi bazinikela ukuze sikhululeke sipholise iZimbabwe namhlanje.
Phosela ukugcina baba.
Yeah, hayi engayolokugcina babe ngakusho yilo leli ukuthi ngicela abantu please linqali ihlangana na nesicelo sokuthi niphathise ku campaign le welfare campaign ye Khisimusi for abadala ngicela bakithi inhliziyo zivuleke niphosele lokho engabe linakho siyenceda abadala ekhaya.
Lo ngumnumzana Mpho Ncube umntwana womunye wabalela ilizwe leZimbabwe ubexoxa le Studio 7 eseLondon. Italele Supreme Court esabelweni sePennsylvania lithi umongameli Donald Trump labanye bakhe behlulekile ukuveza ubuqili elithi benziwa libandla lamademocrats kukhetho olusanda kwenziwa endaweni le lapho umnumzana Joseph Biden anqobe khona uTrump ngamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 80,000. Abahluli bedaleleli bavumelene izolo ukuthi akulalutho kudaba oluphanyekwe nguTrump lebandla lamaRepublicans elokuthi kulahlwe amavoti afika izigidi ezimbili 2 million abantu abavota ngeposo ikakhulu abakubandla lamademocrats. Ibandla lamaRepublicans bese limise okwesikhatshana ukuba kuqhubekele phambili ukulungiselela ukukhetha abantu abaziwa ngokuthi ngama-electors abaza kuya eWashington DC uyakhetha umongameli okusemthethweni. UTrump usezame ukuguqula impumela yokhetho lolu ezabelweni ezishiyeneyo esithi amademocrats aqila kukhetho lolu kodwa imithethwandaba endaweni eziningi ithi akulalutho olutshengisa ukuthi ukhetho lolu lwaphekwaphekwa libadlaleli. Ababukele okwenzakalayo bathi uTrump ubecabanga ukuthi uzathola elinye ithuba lokuba abuse kwele Melika kodwa ukhe phansi ngoba abantu abaningi basola indlela abuse ngayo kusukela ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Busani Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York uthi uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump edonsela muva.
I-democracy sisebenza indlela okumele isebenza ngakho akusekho lelo kunyanga kwenza ngoba usevumile ukuthi hhayi uyavuma ukuthi i-transition iqhubekele phambili. Sizabona ukuthi abantu bakhe aba-current abasebenza ese-White House sebezasebenza labantu be-transition ka-president-elect uBiden. So akusekho vele asengakwenza. Okunye kanti esengxa usekhona ivala abantu amehlo ebesenza izinto ezingalunganga ngendlela. Ngathi singabona into abele akuzakhonsentrata ngayo amaviki abuyayo esezenza ama-pardon.
Uthi kusobala ukuba uBiden uthole amavoti amaningi elizweni lokhu ejikelele njalo lama-electoral votes adlula okumele umuntu awazuze nxa ezangena esikhundleni sikamongameli.
Umuntu kumele nxa ukuthi ewine kuzamele awine i-popular vote kumbe aluse i-popular vote kodwa as long ethole i-270 electoral votes. So ungakhangela laphana uGerald Clinton wawina i-popular vote kodwa waluza lokho kuthiwa i-electoral vote ama-representation la esikhuluma ngawo. So lo nyaka I think is the first time in a long time ukuthi wakhona umuntu awine i-popular vote njalo awine i-electoral vote. So uBiden uwine kokubili kodwa siyabona ukuthi uTrump yena ukuthi hayi kwakulama-vote laphana laphana laphana.
Umnumzana Peter Ngwenya laye uthi okwenzakala eMelika kuveza ukuba imithetho isebenza ngemfanelo.
Into enhle ngeAmerica nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo. Umbani obusayo abakhaleli umuntu, bakhalela nje ukuthi nawe usebenze. Kusho ukuthi kungumsebenzi lapha, kunikeza umsebenzi. Constitution yawo inhle kabi. Siyayibongela ngathi ingagcwala nje amazonke.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi okwehlele uTrump akufani lalokho okwehlela owayengumongameli uRobert Mugabe ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 lapho anqotshwa nguMorgan Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MDCT.
Olwe-America uBiden uwinile nje okusegcekeni kodwa lwana uTrump uthi hayi ukhetho luqitshelezele. Yikumehluko khona omuntu nowinileyo okusegcekeni njengoba popular vote le electoral vote yonke uBiden ube winile, unlike laphana contesta lo Mrs. Clinton lapho owawina khona uClinton popular vote wase idliwa ku electoral college yama vote electoral college. So umehluko khona laphana Mugabe waye kwakungela wina lapha, iwina ayingekho. Khathesi kuyachiyana kuze ne-America le kulapha la kwakungala wina, yile qiniso likhona lelo.
Okwamanje uTrump ukhangelelwe ukuba uzakhankasa eGeorgia lapho kulabantu abancintisana kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate. Ucele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni lesi anqotshwe khona nguBiden. Indawo le ibisile minyaka eminingi ibanjwe libandla lama-Republicans. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 62.3 million asebehlelwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula 1.5 million sebabhubha. Kwele Melika sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 266,000. Kuzwekazi le-Afrika kulabantu abedlula izigidi ezimbili asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 51,000. UMike Tyson wagcina kudala kwezomdlalo weboxing unikelane lo Roy Jones Jr. emdlalweni wasebekhulile abafisa ukuveza ubuciko babo kwezomdlalo lo. Ube ngujiki lobhanxa emdlalweni lo oveze ukuthi uTyson lokhu ekwazi ukuphosa incindi. Ibutho lakwele Ethiopia libika ukuthi seligombolozele isabelo seTigray ebesibanjwe yiTigray People's Liberation Front. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi abakhokheli abahlamuki laba bathi bazaqhubekela phambili beliswana lebutho leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa lenyanga uMahlunga kanye loSikhathelenyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngembiza yabobaba.
Enye lenye into isebenza ngokholo lwakho. Nxa ukholelwa ukuthi into leyo izangisiza, la ngokuthi yena lo muntu okunika le nto akayi-abuse. Kakhulu lapha nxa ngisuka lapha ngisiya eZimbabwe ngihamba ngo-A1 kule ndawo lapho kuthiwa kuse-DBT, ungafika endaweni yakhona abantu labana babekile imithi yana emgwaqweni. Nangangihlala ngisithi luluju lwenyu santhi ngambona kungani kuyi-brown ezikuphini. Yilinda ngasengisithi kumzawa wama sithenga uluju. Uthi asoluju lokhu ngumuthi wabantu abangoba. Awu yebo uthi manje kuyasebenza nje okutshona elangeni, ilanga lidangala lapha liyathisa. Uhlale elangeni njengakudisemba akuphambaniseki yini? Wathi angazi khazi bathi yimithi leyi ngiyakobaba. La ngezwa sebekhuluma ngayo kwenye iradio kuthiwa iDuma FM ukuthi hambanini liye endaweni enje liyethenga into leyana linathe ngenkumtsho, but unathe kuhlunga abuse. Engitsho ukuthi kuyasebenza, but kusuka kube sokusiba khona abantu aba-abuseayo. Umuntu into angayaziyo ngenxa yokuthi ufuna imali ebesethengisela abantu into engayisiyo. Yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengani bayagive up kakhulu emithini, ngoba uyahamba emuntwini kathi vele umuntu lozophandela imali kazi niks ngesihlahla avele kunikeza isihlahla esingasebenziyo.
Ye, so sizwe ukuthi uJesus sethulele inyanga ubambe manyathi khonapho, sizwe ukuthi inyanga yethu sibuyile yini. Jesus,
Yeah, we are ngizwa mahlungu.
Ngiyakuzwa Spanish.
Yeah, we are ngizwa too.
Yirakhulu.
Yeah, ubusakhuluma lapha nanga kuyilandise uthi abantu abaza kuwe kakhulu bangobaba babe sithini?
Babe khala kuyabe kusehlula ngapha emaqhasi.
Yeah.
Ezinkinga ukuthi mayisiya khona amandla asekho kanjalo.
Akuchaze kakade ukuthi kwenziwa kuyini ngoba abalaleli bakulaleli siyakwazi babe khala kodwa ubachazele ukuthi kuncedani benza njani kufike kubenzeni nanani bakulaleli.
No, uyazi ukuthi ngakunenge ukudala lokho umbehlukene ngabantu ngoba umuntu abantu bahlangana nezinto ezihlukeneyo emhlabeni. Okunye kuthola ukuthi ngumuntu abantu babuya lamabhilisi abo amaningi kakhulu ahlukileyo, omunye uthola ukuthi ngumuntu obothiwe kumbe kanjani, omunye uthola ukuthi vele kwehlula mhlawumbe ngomzimba wakhe. Abanye ma ngikhangela kahle kahle mina mbonani lokudla kwalapha abakudla abantu bonana kuyabadayela lokhu abantu abangamadoda izinto ezinjalo. Mhlawumbe lokusebenza kwabo lapha, you can never tell exactly, but kuthi inkinga le iningi kakhulu. Ngeke nze ngitsho ngomuntu oyedwa ukuthi ngithi mina ngifake igama elilodwa elihlanganisa wonke umuntu nalo kudala kuyi.
Kwakukhona yini lasendulo lokuthi obaba banikezwe imithi lokuthi bavusavuse obaba?
Lokho kwakukhona ngoba lekho lapho kuvela khona ngithi. Kodwa-ke into esikhathi esiningi mambona mina ngokudala ngokuthima ngikhayela ngomsebenzi namphila labantu nje into le ngathi iyanda iya ngamandla mase silapha kulelizwe kakhulu futhi iya ngamandla kakhulu.
Ungapho ushilo ukuthi ukudla lokho ngani kula ama-chemicals kosuya-ke kuthene-ke obaba.
Okunye kudalwa ukuthi umuntu sekewagula emkhuhlane le yabocansi, imkhuhlane eminingi-ningi le yabo STDs and stuff like that. Ngokufana umuntu agula aphinde agula especially into eziyabo-drop angithi eziyabo-drop so herbs imkhuhlane njengaleyo angithi labo syphilis lab uvele kulokho ana kusuka umuntu ungabe lagula adlule kikho hayi lo muntu usenenkinga ngempilo yakhe yokusofunda azithola indlela yokuziqinisa ukulungisa hayi ngathola umuntu elahlwa imkhuhlane njengaleyo ungayiyela fast kuyelapheka kuphele into abuyele to normal but ingahlala kakhulu kumlimazi ushiya isika emzimbeni wakhe ukuthi nakusasa noma esezama ukuthi aye ngale emachansini kuyala shodinga ukuthi umuntu abe nembiza mhlawumbe yabincedisa kanjalo. Baningi abantu asebephila manje ngezimbiza vele thola ukuthi kuyabheda ukuphila ngezimbiza kodwa ikhona futhi indlela esinkini. Sorry selandisa kakhulu
mhlawumbe yikho esikufunayo ukuthi ulandise ngoba ngona ngowaziyo.
Ikhona indlela futhi esintwini othola ukuthi bazisebenzisa abantu abaningi ma uthe umuntu waba nenkinga enjalo sithatha amanyathelo ukuthi mlungisa buyele back to normal. Singalanda kahle kahle kuyavuma kakhulu ebantwini abaningi kuya ngokuthi nakhona maye ngulowo mkhuhlane ukuthi wagula mhlawumbe unomkhuhlane nabanye abantu othola ukuthi mebhuka kuma-medication yabo-TB kuyamshaya phela konkwa omunye uthola ukuthi ku-medication yabothukela kuyamshaya khonkwana futhi uyabona into enjalo. So abantu abadingalabo maye ukuthi kwathi kuyi-medication yokuthi umuntu oselabothukela usele-medication yae ivele iyamshaya phela. So ngesikhathi esiningi abanye abantu bayathatha kosikhathi ukuthi uthole ukuthi umuntu le-weakness yakhe edalwa mhlawumbe i-aftermath yomkhuhlane or what have you watch kwethola ukuthi umuntu akuthathe ngenye indlela yakhe mhlawumbe azethuba othiyo bayakwenza lokhu abantu kodwa maze usiye emuntwini ufuna umuntu ohlanganisa uyozakwazi ukuthi tiga out ukuthi ahlekahle inkinga yakho kuyini isukele ngabuze kwazi awuthola indlela okuyelaphisiya lapho kodwa lokho ukuthi abantu babekhona yini lasendulo umbuzo wakho ukuze xayena engisuke empendula wona ukuthi babevele kukhona yini lasendulo ukuthi abantu babesebenzisa imbiza kwavela khona sawuthola kuvela khona kwakuvele kukhona la kudala lakuphi umhlobo lomhlobo kwakukhona indlela ababayisebenzisayo ukuthi ndodala izibuzabuza.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besilo Ezra Chisa Sibanda kanye lenyanga uMadlunga lomama usikhathele Nyati ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lobethutsunga owenhlanganiso ye-Itemba for Girls Trust. Sixoxa ngomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Bethu, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalomkankaso.
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alithumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitshwa imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngetimi yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence iOrange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Okokuqala yifund imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent, ukuvikela. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana. Baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni odlame ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Silukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo. Sithanda ukubonga ubethuthunga ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa phela zilukandaba ukuthi sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk, The Connection, uhlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sithokoze muhle, zimpapo muhle, bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo logolo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyabingelelana bazalwana abathandekayo ngosuku lwanamhlanje lapho esihlangana khona lelizwi esilithola encwadini kaNumeri isahluko samashumi amabili lanye indima ezimbili eyesithupha lesithobamune munye Numbers 21 verses 6 and 9. Ufundeka kanje. UJehova watuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu. Abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 9. UMosi wenza inyoka ethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka ethusi wasinda. Zihlobo ezithandekileyo, indaba le singayikhangela sithi yimbali izinto ezenzakala ekadeni kudala singekho lathi kwamanye amazwe singawaziyo ukuthi kwesinye isikhathi iwaphi. Okusalayo ayisikho ukuthi sasikho nombe sasingekho. Okuqakathekileyo ngamazwi wona lawa esiwabalileyo kumbe esiwabalayo njengoba siyabala izinto eziningi ezizakala kwezinye izizwe sifunde ukuthi impilo ihamba njani kulezo ndawo. Namhlanje sikhangela enye indaba eyisimangaliso eTestamentini elidala, indaba yenyoka yethusi. UNkulunkulu kasusi ubunzima esihlangana labo, kodwa usinika amandla okuthi sibunqobe lobo bunzima. Nxa singabantu abaphilayo sahamba emhlabeni, sizahlangana lobunzima obumangalisayo. Kumele sidinge amandla lendlela zokunqoba lobo bunzima esiyabe sibhekane lapho. UNkulunkulu kasoze avuke kwelinye ilanga athi lina lonke likholwa senakuhlangana lobunzima. Angikholwa ukuthi lokhu kungenzakala. UNkulunkulu uyavumela ukubana singene ebunzimeni obutshiyeneyo. Kwesinye isikhathi busiqede amandla lobo bunzima. Into eyabe ifuneka ayisikho kususwa kobunzima lobo esiyabe sikhangelane labo, okuswelakala ngamandla okubhekana lalobo bunzima obuyabe buphambi kwethu ngokukholwa elizweni lakhe. Nampa abantwana baka-Israyeli behamba besehlangala, kuthiwa uNkulunkulu wathuma izinyoka ukubana zibalume. Olunyiweyo wayesifa, kodwa ngakhangela inyoka eyayenziwe ngumosi ethusi wayephila. Sizabuya kuzo lezo zinyoka eseziluma thina sesedlule kubantwana bakwa-Israyeli. Ilizwi lithi kwakufuneka olunyiweyo enze izopha lakhe lokukhangela inyoka leyo yethusi eyayenziwe nguMose. Kumele sivule amehlo lengqondo zethu singangena ebunzimeni, sibone ukubana singaphuma kanjani kulobo bunzima. Singaphongukhala ukuthi lokhu kunzima kuyasisinda, kuyasehlula. Kumele sivule amehlo awenyama lamehlo angaphakathi ukuthi kuyini singakwenza ukubana sinqobe lobo bunzima. Singayekela ukwenza njalo lezo zinyuka engithe sizazithinta zizasiqeda. Kasivuleni amehlo ethu sibone ubunzima esibhekane labo. Nxa sesibone lobo bunzima esibhekane labo, sizabona ukubana uNkulunkulu ukhona. Singakhangela kuye, uzasisiza sikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, sicela ukubana uvule amehlo lengqondo zethu ukuthi ubunzima esihlana labo wena nguwe ongasisiza kubo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyathemba lokuthi utshone kahle uNtungameli Nkomo, siyabonga.
Nihlobo zenkosi, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo nguNtombiyelanga isibongo sako Khumalo, ngokuzalwa ngikhuma eVictoria Falls eMkhosana. UNtombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-album yami yokuqala e-gospel engayibiza ngokuthi Ubaba Wangithuma Ezweni. Ngase ngikhipha i-album yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-album ye-disco ethi Ngikhala Ngo-Ben 10. I-album yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo but ku-disco iniyokuqala. Za lami ngibona ngathi konke kusahamba kahle angaboni solo angaboni lutho olubi abantu bayangisupporta kakhulu especially album yedifwe ngathi abantu bayajabulele kakhulu 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 bayayithanda ngiyabonga.
Namhla besilomculi uNtombiyela Ngakhumalo. Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School kweZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.